Siyabonga Sandra Lo Chris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
I believe that those who fear me are not honest people. They are afraid of relating to an honest person. And those who love me know that my life is a straight one.
Labo abangesabayo ngabantu abangathembekanga. Besaba ukubhekana lomuntu olesisa esimangalisayo.
Ekhuluma le Studio 7 namuhla okhethe ukuba ngumongameli Robert Mugabe ukuba ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uzasebenza gadalala ukuncedisa ukuqhuba inhlelo zikahulumende ezentuthuko.
Vele ukukhitshwa kwalo okhona akuhambelani le constitution vele. So ukukhitshwa kweke nxa kungekho emthethweni kungahambelani le constitution it follows ukuthi laba abasa-appointiweyo kathesi ngesikhiwa yikho lokho esikuthi it's null and void.
Ibandla le-NCA lithi umongameli Mugabe wenze iphutha ngokukhetha abasekeli bakhe ababili kubandla le-ZANU-PF abakhangelelwe ukufungiswa ukuthatha izikhundla lezi kuhulumende kusasa.
Iqembu leZimbabwe elomdlalo webhola lokuqaga i-netball lamhla lithole imendulo yegolide ngemva kokunqoba ele-South Africa kumidlalo ye-African Union Sports Council Region 5 Games eqhutshwa koBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okhethwe ngumongameli Mugabe ukuba ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uzasebenza gadalala ukuncedisa ukuqhuba inhlelo zikahulumende ezentuthuko. Ekhuluma le Studio 7 namhla uMnangagwa ulandule njalo ukuthi kulenzondano phakathi kwakhe lonkosikazi Joyce Mujuru yena uxotshwe esikhundleni sakhe ngomgabe ngomvulo. Umnangagwa uthi inzondano le ibikwa ngamaphephandaba kuphela kodwa yena lo Mujuru ngabantu abakhulumisana kuhle. Umnangagwa ulabantu abamzondayo ikakhulu labo abathi waphatheka kumbhuqazo weGugurahundi kuzokuba labanye abamthandayo abathi kumele abe ngumkhokheli welizwe nxa uMugabe sesukile embusweni. USandra Nyaira weStudio 7 uqale ngokubuza uMnangagwa ukuthi uthini kulabo abamzondayo.
I believe that those who fear me are not honest people. They are afraid of relating to an honest person. And those who love me know that my life is a straight one. Comrade Mujuri and myself are really colleagues, armed struggle colleagues and comrades.
Labo abangesabayo ngabantu abangathembekanga. Besaba ukubhekana lomuntu olesisa esimangalisayo. Abangithandayo bayakwazi ukuthi impilo yami ngiyomuntu okhululekileyo kakhulu. Mina lonkosikazi Joyce Mujuru silobudlelwano obumangalisayo. Salwa sonke impi yenkululeko njalo kasizondani ngijola kancane. Khuluma laye phela uza kutshela ngakhonoko. Wonke lokhu okubi okukhulunywa ngathi kwenziwa yini abethula imbiko kaZulu.
Lawa bekungamazwi kaMnangagwa ekhuluma ecingweni loSandra Nyaira weStudio 7 uGibbs Dube ubetolika ngesiNdebele. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Ambone kuliqiniso ngoba umuntu nxa yipolitician asezaphumela egcekeni athi mina nozibani bani siyazondana. Lake mina khanya ngazani linxusa idiplomati. Akhulume ngendlela etshengisa ubukhokheli. So nxa sikhanyele nje okwenzakala kuZANU-PF kunyanga lezi ezintathu ezidlulekileyo kumgceke ukuthi kwakulamacele kumbe amahlangothi amabili kwacaca khona lokhu kumarali kamama uGrace Mugabe ukuthi kulokulenzondano kulokuzondana phakathi kwamahlangothi la amabili atshiyeneyo. Kodwa vele ngike akhuluma yena ebantwini ngoba kumphakathi ukuthi uzondana lomunye umuntu ngoba ipolitics ileyo.
Yena uMnangagwa alubana ethe waba ngumongameli welizwe, singabona yini enxusa unkosikazi Mjuru kubana abuye kuhulumende basebenze ndawonye?
Inkangelela yakhe ukuthi abe ngupresident welizwe. Nxa isokuthile khona lokhu laye engabona kufanele ukuthi asondeze isitha eduze, ngoba isitha esikhatshana singakulimaza. So engakusebenzisa khona lokhu asondeze isitha eduze sengumongameli amfake kuhulumende uMjuri, esenzele ukuthi uMjuri engayikhatshana asihlanganele opposition bacine bemgenqolile.
Wona amathuba kaMnangagwa okuba ngumongameli ami njani, ngoba uMjuri wayekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba nguye, kodwa nangu sesusiwe esikhundleni.
Yawe engabe la mathuba sibili, ngoba kungenzakala ukuthi upresident okhona kade siyengadlula umuntu ongu-first vice president uya act as president for at least 90 days, ebe kumnika i-advantage. Kodwa kebe kudingakala ukuthi iphathe le majority which is an OPF ukuthi nominate i-successor. Singazi nje ngoba akucacanga whether yi-parliament kumbe yi-central committee, ngoba ku-parliament still abantu abasekele uMjuri they were still over 100 ama-parliamentarians. So kule advantage ngathi ngiyo phambili, kodwa it's not clear whether nguye zathatha offer, ngoba bathi in politics all things are possible. Akayisele ambition naye enkulu kakhulu khona lokhu okwavelela uMjuri kwamvelela laye.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Lanxa bengabanengi abathi bamazi uMnumzana Phelekezela Mphoko okhethwe ukuba ngumsekeli kaMongameli Mgabe useke waba ezindabeni. Ngomnyaka ka-2003 uMphoko wenza ubudlelwano beZimbabwe leBotswana bube munyu ngemva kokutshaya intatheli zindaba yethesa icala lokungalobi kuhle ngaye. Le ntatheli zindaba uHloniphani Chengeta owayisebenzela iphephandaba leSunday Tribune yasa lolu daba emthethwandaba, kodwa lolu daba aluyanga ndawo ngoba uMphoko wavikelwa ngumthetho othi abamela amazwe kabathoniswa kwamanye amazwe. Ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eMisa Botswana uMnumzana Ryder Kabathuse utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi bamangele besizwa ukuthi uMphoko usekhethwe ukuba ngumsekeli kaMongameli. Ngomnyaka ka-2009 uMphoko waba endabeni njalo ngemva kokutshela umhlangano ukuthi umbhuqazwe weGoground wawungamanga amazwe angentshonalanga ayefuna nje ukungcolisa igama leZimbabwe. Emhlanganweni lo wathuka ababe sethula imbono yabo abagoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, kodwa umthethwa walile ukukhuluma ngalolu daba lamuhla. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana othi ukukhethwa kukaMnumzana Mphoko kutshengisa sobala ukuthi uMongameli Mgabe kazange adinge umuntu olembali efaneleyo ukuba ngumsekeli wakhe, kodwa nje wayefuna umuntu ozalandela izifiso zakhe.
Engikubonayo wakithi yikuthi akakhethwanga ngokuba uyafuneka, njalo akakhethwanga ngesimilo sakhe ukuthi ungumuntu oyisima kanjani. Utholakale nje engumuntu okhona ongafakwa ukwenzela ukuthi laba bebesisa ukuphakama baye phezulu njengabo SK Moyo babuyele emuva. Umdlalo kaMnumzana Mgabe yona lo ukuthi uyadlala abantu ngabanye, ukuthi uyathembisa lona engabona lona sesiba lengwabo ngwabenengi yokuya phambili amkhupha afake omunye. Umdlalo nje wakhe wokuntshintshantshintsha abantu, yena ekunguye kuphela ohlele esihlalweni.
Manje pho nxa sesimkhangele yena uMnumzana Mphoko labantu abadabuka ikakhulu eMathebeleland ngendaba ezinje, bathini nxa ukhangele kona?
Lokhuyana izifuno zabantu abanjenge beMathebeleland okwakathesi uMnumzana uGandhi ayisikho umgaba kukhangeleleyo. Akukhangeleleyo yikuhlala kwakhe esihlalweni lokuziqinisa ngokufaka abantu eduze kwakhe abazamgcina ekhona esihlalweni. Ayenzelwa ngabantu leyi into, njalo kayenzelanga izanu PF ngokwayo njengebandla, iyenzelwe umgabe uthi aqhubeke esihlalweni. Abakhethwayo laba abasondezwa phambili, laba abavumelana loGrace bavumelane naye umgabe, uzathola ukuthi yiba sesele labo kuzanu PF. Abanye labana beseduze kwakhe Mjuru usebaxoshile khatshana akalanxa ingafa iZanu PF inqobo yena umgabesele lamandla ele khunda sakhe lesalazo angakhetha ukuthi kube njalo akakwenzela iparty akakwenzela ibandla uzenzela yena ukuthi aqhubeke sesihlalweni azwaye kufa
manje pho ubona njani iunity accord singathini ngayo uyenelisile yini umgabe ukuthi isale iunity accord ilokho iyikhonoko iyayikho khona ngokukhetha umphoko yini
Masa sikhuluma kahle ngayi unit accord ikhona ngegama la ngobuso babantu abanjengabo mphoko abaphakathi kodwa phansi eluntwini abantu abaningi emaphandleni ukumanyana kwabantu akukho laphana sesingathi ngesilungu ngama figurehead ukuthi aphakamise nje ubuso bomuntu wayekuzapho esentini ethi nanga ubani ukhona
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le studio 7 ecingweni ese Johannesburg kwele South Africa
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le National Constitutional Party NCA lithi uMongameli Mgabe wenze iphutha ngokukhetha abasekeli bakhe ababili kubandla lezanu PF abakhangelelwe ukufungiswa ukuthatha izikhundla lezi kuhulumende kusasa. I-NCA ithi uMgabe wakhetha umsekeli oyedwa esanda votelwa nguZulu ngalokho bekungamelanga adinge omunye aze aqede isikhathi sakhe seminyaka emihlanu ehofisini ibandla leli lithi uMgabe wephule isiqanyana salokho okubizwa ngokuthi schedule 6 yesekelo esitsha sombuso welizwe esithi lo okhethwe ukuba ngumongameli welizwe kumele adinge umsekeli kumbe abasekeli bakhe ngesiphangiphangi I-NCA ithi isiqanyana lesi sikubeka sobala ukuthi umongameli akumelanga adinge abasekeli abedlula ababili nxa esevotelwe uMgabe wakhetha unkosikazi Joyce Mjuru esanda kungena ehofisini ngomnyaka ophelileyo usanda kumxotsha umsebenzi esithi wayefuna ukugenqula umbuso wakhe ingcwethi kwezemithetho mnumzana Alex Magaisa oweKent University kwelebhilitane utshele iStudio 7 ukuthi i-NCA itshaye ekhaleni Uthi okungahlupa ukuthi idale lomthetho ndaba ele Constitutional Court lingala ukuphatha udaba lolu kumbe ithi umongameli usebenzisa amandla akhe ukuthi akwenze konke lokho imbono yakhe isekelwe ngumnumzana Lizwe Jamela igqwetha elikhangelane lelungelo loluntu otshele uGibstube Studio 7 ukuthi kumele uZulu akhangelane kakhulu ngokuxotshwa komsekeli kamongameli umjuru okungekho emthethweni
ungala lokhetho masinyane khonapho umongameli oyabekhethiwe kunakho ukuthi appoint uVP iminyaka yonke le eyishumi elandelayo ungakhangeli usection 92 okhangelane lokukhethwa kukaVP ngoba singadlula iminyaka eyishumi kuzamele ukuthi uVP ebe ngumuntu ongaappointi ngupresident kodwa abe ngumuntu ovotelwayo upresident umuntu oyakeza ezakuma esithi mina ngifuna ukuthi ngivotele njengopresident unakho ukuthi ekhethe yena abantu ababili kumbe oyedwa ozabe ekhethwa naye ngabantu beyenza ukhetho ukuthi uzakhethelwe nguVP kodwa-ke ishedule njengoba ushilo ukuthi kule shedule othiwa ngeshedule i-6th shedule i-section 14 we-6th shedule i-section leyi iyasuspenda i-operation ka-section 92 okukhethwa kwabo-VP sikhuluma ngokuthi hayi umongameli ulakho ukuthi nominate ukhetho nxa lungaphela lokho ukuthi umongameli uyakwanisa ukuthi ekhethe u-VP kanye kuthemu yakhe kulakho ukuthi u-VP e-resign ulakho ukuthi u-VP efe umongameli uyakwanisa ukuthi esebenzise i-6th schedule ukuwa-appoint akukhanyi ukuthi njengoba sina sidila ngovithi ongaqonga resignanga ongafanga ukukhithwa kwakhe ukukhithwa njani mina ngangikhangela iconstitution uvithi ukhithwa sikhangele usection 97 we constitution
Nxa sikhangele ke njalo iNCA ithi umongameli kakalamalungelo ukuthi adinge OVP abedlula ababili so lokuthi nxa engavele khethe khonombana akusamelanga aphinde akhethe omunye futhi ngoba uyabe sesephula isekelo sombuso welizwe kambe kunjani khona
asibuzanga vele sikhulume ngendaba yokuthi laba baphendwe ababili laba ubaphendwe kuhle in terms of the schedule ngoba vele ukukhitshwa kwalo okhona akuhambelani neconstitution vele so ukukhitshwa kweke nxa kungekho emthethweni kungekho kungahambelani neconstitution it follows ukuthi laba abasaphendiweyo kathesi it could be ngesikhiwa yikho lokho esikuthi it's null and void
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sezikhuthazwe ukuthi ziqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka 2018. Ukuze kuthi nxa sekuqhamuka udlakela oluvame ukuba khona nxa sekuqala ukhetho kweZimbabwe babekwazi konke okufanele bakwenze ngelanga lokhetho linkuthazo yenziwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg lamhlanje obuhluza inhlupho ezibhekana lokhetho emazweni asezansi yezwekazi le-Africa uBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le eJohannesburg kwele-South Africa
Nobanje kusasele minyaka emithathu egcweleyo ukuthi iZimbabwe iqhube olunye ukhetho. Inhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sezikhuthaza ukuthi ziqale ukulungiselela ukhetho lolo khathesi. Ekhuluma emhlanganweni ukuhlaziya ngenhlupho ezibhekana lokhetho emazweni asezansi yezwekazi le-Africa. Obona ukuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Joy Mabenge, uthi umsebenzi omkhulu wokulungiselela ukhetho kufanele wenziwe khathesi. Kungakaqhamuki udlakela oluphathelane lokhetho.
Once we are in an election mood in Zimbabwe, everything else becomes impossible.
Uma sisikhathi sokhetho eZimbabwe kuba nzima ukuthi inhlanganiso zikaZulu zingene emphakathini zifundisa abantu ngezokhetho. Zisuka zibanjwe ngamandla ukuthi zidinge imvumo emapholiseni okuyinto enzima ukuyithola. Kumele siqale manje ukulungiselela kusathule kungakaqali udlakela lokhetho.
Umabenge uthi kungumkhubo omubi ukuqoqa imbuthano kaZulu ngesikhathi imikhankaso yokhetho isiqalile kusazakala mhlophe ukuthi lokhu kuzachayisa lokubulalisa abantu uthi ngalesi sikhathi kusaselokuthula kulabo inhlanganiso zikaZulu okufanele sifundise khona uZulu konke okuphathelane lokhetho umnumzana Sipho Mantula umcwaningi enhlanganisweni ye-Institute for Dispute Resolution in Africa e-University of UNISA Utuqhakathekile ukuthi inhlanganiso zikaZulu ziqale khathesi kwakha ubudlelwano obuqinileyo lenhlanganiso esetshenziswa ukubangela udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze kube lula ukwenza imikhankaso kungela ukuhlukunyezwa.
Kunene into yokusebenzisana neZimbabwean Election Commission ukusenzana namaphoyisa nama-political parties wonke azoba involved kulama election kuthi nabo babe impartially bangathathi isayiti
yesizalwane seZimbabwe umnumzana Zenzo Moyo laye ugcizelele ukuthi ukufundiswa komphakathi kungakabi lokwethusela yikho kuza kwenza uZulu abe lesibindi nxa sokufika ukhetho
kuqakathekile ukuthi abantu babe bafundiswe ngendlela eziqondile ukuthi kuvotwa kanjani kuqakatheka ukuvota ukuthi nxa sikhuluma ngedemocracy sikhuluma ngento enjani kungapheleli kuphela kuma towns kumele kuze kuyefika lasemakhaya abantu ba understand ukuthi kanti kahle maki ukuthi kuthiwa kuyavotwa kumbe kulungiselela ukhetho kumele senzeni
abangenela umhlangano bemele inhlanganiso ezijeneyo zikaZulu ezivela emazweni ehlukeneyo Bavumelene ukuthi inhlanganiso zaZulu zingagcila ekuhluzeni inhlupho ezibhekana loZulu mihla ngemihla okugoqela indlala ukusilela kwamanzi amagetsi lemisebenzi kuzabalula ukuthi uZulu asebenze lalezi inhlanganiso kukho konke ezikwenzayo kube njalo lesixwayiso sokuthi inhlanganiso zikaZulu zekele ukusebenza zilenjongo zezombusazwe ukuze zanelise ukusola lokuphikisa zingathatha ihlangothi zonke izenzo lezinqumo ezenziwa ngabamabandla ezombusazwe ezincindezela umphakathi. Kulomhlangano kubuye njalo kwenziwa inkuthazo yokuthi inhlanganiso yeSADC iqinise isandla emazweni ehluleka kulandela imithetho yokuqhutshwa kokhetho ethulwe yile inhlanganiso. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende uthi kuyadingakala ukuba avuselele umnotho welizwe ibe khona imisebenzi kuqedwe ukungethembeki okukhona i-corruption. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Super Manduwanzira engumhlonitshwa emhlanganweni wentatheli zindaba oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Zero Tolerance Wise Consultancy. Uthi Manduwanzira uhulumende uzimisele ukuqeda udubo lokungathembeki elizweni esithi kodwa lokhu angeke akwenza enguye yedwa, kudinga ukuzinikela kwaZulu omele laye ehlukane lomkhuba wokuphatheka kikho lokubukela lapho zisenzakala lezi zehlakalo zokungathembeki. Umqondisi wenhlanganiso ye-Zero Tolerance Wise Consultancy umnumzana Dumisani Mthombeni yena ukhuthaza ezinye inhlanganiso ezinjengeyakhe ukuba zehlukane lomkhuba wokulwa lohulumende kodwa baxoxisane laye bembonisa lapho okuphosiswa khona lokuphuma lamacebo ukuthi lungaqedwa njani lolu dubo lokungathembeki elizweni. Umeli weJombe edalela ephalamende engowezanu PF umnumzana Daniel Mackenzie Ncube uthi bona njengenkokheli bazimisele ukuluqeda lolu dubo.
Udubo lolu lugithi ukuthi sayekelela isigqoko sidabuka. Into yonke iqala kancane kodwa kumele ukuthi iphangiswe ivalelwe. Ngakho sayekela kusenzakala, khathesi sokufohlile sokusabalela.
Ethi bona njengenkokheli basekela inkulumo kamongameli Mugabe phezu kokuqeda lolu dubo, wathembisa ukuthatha amanyathelo okujezisa labo abatholakala belamacala njalo kulobufakazi obanelayo.
Hayi, seliza kubona kadesi, seliza kubona sobala. Kungabe kuqala nje sihamba kancane ngoba kakhulu izinto lezi ukuthi sibe lobufakazi obugcwele kunzima, kuthatha isikhathi. Njengohulumende siphezu kwendaba.
EleZimbabwe limanyane lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku lwemikhankaso yokuqeda udubo lokungathembeki. Lubikwa selusabalele elizweni selusesigabeni esiphezulu njalo inkokheli zisithi isimo sesinje ngoba lwayekelelwa okwesikhathi eside. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Abantu weZimbabwe balethe imbono etshiyeneyo ngokukhethwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa lomnumzana Phekelezela Mphoko ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF ngemva kokuxotsha umsebenzi obengumsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru esetheswa amacala ehlukeneyo agoqela ukufuna ukugenqula umbuso lokungathembeki. La ukuze sihlaziye lolu udaba si xoxe lomnumzana Walter Nsulunkulu Mbongolwane, ingcweti ecubungula izombusazwe, endawonye lomnumzana Maxim Kandla, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe Liberators Peace Initiative, onguye osungula lingxoxo.
Ngokwephathi lokuhlana kathi kokwelizwe, kodwa nje abantu belizwe abaningi badanile ngendlela abagane ngayo abantu beZaphu, labantu abathe iZipra Trust iphumisima yodwa laphana ixhasa iZaphu labodabengwa lakwazisala liziphele eseleyo ilokhu kuzanu. Badanile abantu ngobana bade bekhangelela ukuthi kuzaphuma impumelelo ekakhaya umuyo elongu-vice president. Abanye bebengukuza lapha befonela lapha abalezanu bethi uMnangagwa njengoba wayeku-state security wabulalisa abantu kangaka ngo-1980 ngegukrahundi dodwa njalo njalo.
Mnumzana Mbongolwane, uthini ngalaba bobabili umnumzana Mphoko lomnumzana Mnangagwa?
Siqale ngomnangagwa. Ayikho nje into emangalisayo lapho ngoba siyazi ukuthi uMgabe vele ubeza faka umuntu acabanga ukuthi uzamvikela njalo abavele besebenzisana ekubulaleni abantu kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. So umnanga ngomunye umuntu owazi kahle ukuthi abantu ababebulawa babebulawa kanjani, bebulawa utheni. Na ubingacabangile izwe, ubecabanga yena impilo yakhe kusiya phambili. Njalo ukufakwa kwamnangakho kungabe kumangalisa abantu abaningi, ngoba siyazi ukuthi khona kukhona ukuthi kulayo makaranga lamazezuru. So amakaranga bona bangabe bejabulela ukuthi khona maybe sokuyisikhathi sabo. Sizwa bathi khona vele bekhuluma bethi hayi sokuyisikhathi sabo manje ukuthi babuse. Umphoko yena angiboni ngiyaphikisana nomkhandla, ngoba ngiyazi ukuthi uphoko ungomunye wabantu bezipha abakade bevele bekhangelwa ukuthi basezingeni eliphezulu. Siyazi ukuthi uSimon Khaya bevele seduze kakhulu lomgabe, kodwa uma ukhangela i-hierarchy esathi hierarchy yezaphu lezipra, umkandla uyazi kahle ukwedlula mina ukuthi umphoko obevele engumuntu okhangelelwa ukuthi ngomunye ongathathwa ukuthi athathe leso sikhundla. So akungimangalisi. Njalo akusho lutho ebantwini basezimbabwe ukufakwa kwalabantu ababili. Kusho ukuthi vele bona le bandla labo le-ZANU-P F baleyndlela zabo zokuthi baphilisane. Njalo siyazi ukuthi umphoko la futhi ulayo i-history ku-intelligence.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkandla.
Ikhulunywa ngabantu ukukhonona kwabantu i-hierarchy ezitwa kumezathu ayitsho ukuthi khona umuntu lanxa kade vele elithapa sokumele ukuthi khona ebe ku-hierarchy. Njalo kulezi zathu zokuthi kwaye kungani kwaba yi-hierarchy kwangabantu vele babe ngu-15 nebalutshwane. So-ke lokuyana kashiwa advantage yakho khona lokuyana, kudingwa umuntu olesandla esiqondileyo ebantwini. Kodwa-ke mina ngokwami ngombono wami, hhayi kulungile khona lokuyana ukuthi khona izitra kumbe izathu ithole i-strong representative sezini laphana. Kodwa-ke ngekusebenza kwakhe inumboko kule mibuzo eminingi esingakwanisi ukuyiphendula, but kubothi i-hierarchy ezitra lapha ngezikhali labantu labo kuthiwa ngo-Tazi noMaseko noKhen noMathema nokosibizise noMathengile akasenge bobotho. So you find that ukuthi enye into laphana ikhona into yabe ingathi nxele kobhethi laba bakhuluma ukuthi babe ku-zipra high command bonke labo abangenanga edelelini. So kuyadingakala ukuthi khona la uyehlala phansi ucubungule ukhangele ukuthi lezi sandla sikabani, khangela ngale lapho kukhutha khona ijabulani i-zipra. Ebe usukhangela-ke ku-hierarchy yangikhona khonaphana kuwo-veterans i-ministry le bayi-creatileyo khona ukuthi ngoyewo-veterans kulwesidini sekalamayi edebitheza umthwanga ikhangele kintwana lani ukuthi igoqela bani lo bani. Usuyakhangela khonaphana esitothini sikampo khonaphana ukuthi khona kuyini okuningaza kulungisa laphana kuveza kukhangela ngapho emkhonweni wakithi babalekeleni laphana kuzami.
Mnumzana Mbongolwane, ubona ingani laba bona bazasebenza njani? Ngabe kutshelwa nje ukuthi benzeni?
Indlela akade besebenza ngayo akwaziwa kahle. Umphoko bengumuntu nje osebenza ngaphandle kwelizwe engu-ambassador ngaphandle kokuthi kwaba ku-intelligence. Umnangagwa bengu-minister usukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje ubevele engu-minister. Asibone utshintsho olungaba khona endleleni abasebenza ngayo, ngoba vele bancela singathi bamunya kuvele linye le-ZANU-P F. So into abayenzayo yonke yinto eyenza ukuthi i-ZANU-P F ibe yikulokhu okuyikho khona. Njalo siyazi ukuthi i-ZANU-P F vele isebenza njani. Isebenza njengempethu, iphila lapho kubole khona. So asibone ukuthi bangazama ukuthi balungise umnotho elizwe or balungise impilo zabantu ukuthi zibe kahle, ngoba bona bavele abantu be-ZANU-P F baphila ngokuhlukumeza abantu. Umkandla nxa ekhuluma ethi abantu babalekeni, siyazi ukuthi khona vele abantu abezapha abaningi baphuma lodabengwa. Lokhuyana-ke okwasala ku-ZANU-P F sokusalele bona laba abasala besithi bona bayizaphu yasala ku-ZANU-P F. Kodwa-ke ukuba kwakona kukamphoko sokungani yilifa abalithiyelwa ngu-Joshua Nkomo ngokusayina i-unit agreement, yilifa labo abaliphiwayo abasebenzeli abantu basezimbabwe, basebenzela izikhwama zabo kuphela.
Lo mnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa indawonye lo mnumzana Max Mkandla, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe, Liberators Peace Initiative.
Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu leZimbabwe lomdlalo webhola lokuqaka i-netball lamhlanje lithole imendulo yegolide ngemva kokunqoba iSouth Africa nge-45-37 kumdlalo ye-African Union Sports Council Region 5 Games eqhutshwa koBulawayo.
likhumbule ke balaleli ukuthi ku Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela ukuncipha kwamathuba abesifazana esigabeni sobukhokheli ebandleni lezanu PF kanye laselizweni jikelele ngokwenzakala kubandla lezanu PF.
Ayike kwanele izihlobo esithandekayo Oliver lelisayo ngintungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga silichiya ku Studio 7 Live Talk.